Lumhlangano ubuphakathi kweziphathamandla zikahulumende, abameli benhlangothi ezitshiyeneyo zenhlanganiso zezisebenzi kanye nasebethatha umhlalaphansi bekhulumisana ngokwengezelela iholo labo. Unkosikazi Melissa Chuma, omunye wababalisi, uthi laloba ifakiwe leyo mali akulamehluko ngoba intengo zempahla ezimqoka zikhuphukile.
Akulalutho abalwenzileyo. Kanti njengoba imali yakhona ithe isiziyo, yafica izinto sezikhwelile. Amagesi akhwelile, ama-rates lawa bhede siyale, ukudla okuqakathekile ama-basics, impuphu ikhuphukile iprice, amafutha lawo kuyafana, isepa yakugezi. Uyabe usuzibuza kanti emsebenzini wakhona uzahamba ugeze ngani, uzabe uhlala ngapi. Iningi lethu siyarenta, irenti yakhona uyayithethe ngapi. Ama-rates aphela abe sekhwele, kule mali yerenti ebuyibhadala uyikhiphe futhi i-US dollar, kukuyiphepha lamagesi lamanzi lalo libe yokuthi khona nanka. Nanka amanzi asisheyenini, imali yakhona sihle yaphela. Amagesi akhona la akhwelile, ngamanganganani ezawasebenzisa, ngapha imali yakhona ingakho. Akulamehluko vele oyengaphi.
Umnumzana Ekel Ncube, umgcini sikhwama wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe National Educators Union, uthi ukuvulwa kwezikolo sokungehlula ngenxa yokungeneli kwemali.
Ama-teachers this month baphiwe $250 xa ukhangela $260, i-difference yakhona inkulu kakhulu. Kunzima kakhulu ukuthi ama-teachers athenge ama-needs, especially nxa ukhangela ama-fees abantu abalabantwana ma-boarding schools, ama-fees kwezindawo abo i-cheapest is at 500. Then ezinye zingisho ukuthi ama-fees we-teacher vele basezekwanisa ukuthi dale u-A bazabala. Kunzima kakhulu ukubuyela emsebenzini, uyakhula bagadamba. Even ibond yona le engenile this ayiyenzi much of a difference ngoba ama-prices ekudala akhwela kathesi i-rate ku-black market.
Umnumzana Charles Chinosengwa, owenhlanganiso eZimbabwe National Educators Union, ukhuluma ngempumela yenkulumo zalamhla.
We are not happy with the process how negotiations happened today. We enter into the negotiations, whilst the negotiations were preempted by the Purposes Commission. We are surprised.
Asithokozi ngendlela okuqhutshwa ngayo ingxoxo zokukhuphula iholo. Sithi siqale ingxoxo kodwa kungabi njalo ngoba uhulumende sethethe isinqumo. Kuyasimangalisa ukuba kungani kusenziwa ngesikhathi lapho umongameli welizwe sithi yena ule ndlebe elalelayo, kodwa akusaxoxisana usekhona ngomaqhuzu. Ukukhutshulwa kweholo ngokuphindiweyo akusisi ndawo ngoba imali sigugudwe yikuqansa kwentengo zempahla.
Inhlanganiso yezisebenzi zikahulumende eZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions isithe kufanele ingxoxo ezehlandla lesibili kumele ziqale ngokuphangisa ngoba iholo elengezwe ekugcineni seligugudwe yikuqansa kwentengo zempahla. Imbono yezisebenzi ikhangelelwe ukukhitshwa kungakadluli insuku eziyisikhombisa. Imizamo yokuthola imbono yomphathintambo obona ngezisebenzi, umnumzana Paul Mavima, loba unobhala we-Public Service Commission uDr. Rosemary Tsitsichoruma, yehlule. Kodwa encwadini elotshelwe ingatsha ezehlukeneyo zikahulumende, uDr. Choruma wazise ukuba uhulumende wengezelele izisebenzi zakhe iholo ngesilinganiso sokuphethwe kabili emalini eziyithola ngemali yelizweni ama-RTGS kanye lemali zama-allowances ezigoqela e-COVID allowance isuka kumakhulu amabili amadola eMelika isiya kumakhulu amabili lengxenye i-$200 isiya ku-$250. Kuthi labo abakususpension bona bethola amadola alikhulu eMelika i-$100 efakwa kuma-nostro accounts phezu kwaleyo abayithola ngedola leZimbabwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.